discuss about the parliament issue.
Siyabonga Chris Lojonga lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mgela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa udubo olube khona ngolokuthi namhlanje phakathi kwa ministers ayi 42 abebe khona bebebane kuphela. So njengabameli bephalamende kakuthi phathanga kuhle so zaqalisa ukutshengise.
Ukuqhamuka ingxabangxoza idalele ephalamende lapho amalungu amabandla aphikisayo esola ukungaphatheki kwabaphathintambo bakahulumende kuleli dale.
Ngibona ngani mina lokhu bekuyinto besikhangelela ukuthi izayenzakala ngemva kokuphenduka kukankosikazi Grace Mugabe, ngoba phela bekufanele aphenduke enze into enkulu ukuthi ukhanye ukuthi usephendukile njalo u-active.
Idale le ZANU-PF Politburo selixotshe umnumzana Didi Masimtasa lomnumzana Themba Mliswa kuleli bandla kokuphela.
Izizalwane zeZimbabwe ezakhweza izicelo zokuthola amaphemithi eZimbabwe Special Permits kuhulumende weSouth Africa nyakenye seziqalisile ukuthola amaphemithi lawo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ukuqhamuke ingxabangxoza idalele ephalamende lamuhla lapho amalungu amabandla aphikisayo esole ukungaphatheki kwabaphathintambo bakahulumende kuleli dale ngoba bebikwa besemhlanganweni wedale lebandla leZANU-PF elePolitburo. Amalungu ebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai akhulume ngalolu daba kuleli dale, yagoqela umnumzana Maurice Zwizwayi lomnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Tabitha Khumalo lomnumzana Solomon Matsore baphose baxotshwa kuleli dale phezu kwalolu daba, kodwa abanye babo bathi lokhu akusoze kwenzakale. Asizweni okwenzakale kuleli dale. Lawo ngamalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo. Kusenjalo, unkosazana Khumalo uthi abaphathintambo bekufanele bephendule imibuzo lamuhla evela kumalunga edale lephalamende ukwenzela ukuthi bayechasisela abantu ababamelayo, kodwa lokho akusayenzakalanga ngoba bebebane kuphela ababuye kuleli dale.
Ngelanga langolwesithathu lilanga lokuthi abameli bephalamende bathole ithuba lokuthi babuze imibuzo eyabe ingalotshwanga bebuza ama-ministers. Njalo ngomvulo kuyona liviki umgcini sihlalo wethu uspeaker wephalamenti ubuye lombiko ukuthi okusokuvunyelwene ukuthi ama-ministers kumele babonakale ngolwesithathu besephalamende. Kodwa udubo olube khona ngolokuthi namhlanje phakathi kwaba-ministers ayi 42 abebe khona bebebane kuphela. So njengabameli bephalamende kakuthi phathanga kuhle so zaqalisa ukutshengisela.
Ungomunye wabaphose baxotshwa, kuhambe njani njalo litshengisele njani ukuze ukube laleyo ngxabangxoza?
Sobele kwesikhankasa sisithi kama-ministers kawabuye lokhu siphinda njani. Uspeaker wephalamende wabe sisithi yena ama-standing rules and orders aya u-section 71 uyamvumela ukuthi axotshe abantu, wasesukuma wabiza elamigama lelika Honorable Solomon Matsori. So kabasanelisanga ukungikhipha, kodwa esikwenzileyo sitheze ukuthi ekhozololo ngase ngiziphumela ngedwa. U-speaker wasesithi no wonke umuntu kaphume sike siyethatha ikhefu okwemizuzu elitshumi sasesibuyela, nami futhi ngaphinda ngabuyela.
Ukuze kuqanjwe elakho igama lelika mnumzana Matsore kuyini elikwenzileyo kwehlukileyo kulo kwabanye
esikwenzileyo kwehlukileyo ukuma sazise speaker ukuthi namhlanje noma ubomvu noma kumnyama imibuzo yethu kumele ibuzwe kodwa nxa ama minister engekho akula mbuzo ezabuzwa ngoba akakusincedi lutho ukuthi uma sifuna ukubuza sazise ukuthi u minister akekho umbuzo lana usuphongo usuphe kuphelele emoyeni sesidiniwe ukusetshenziswa njengephalamende sehlile ukuthi senze umsebenzi ngoba abaminister kawasihloniphi
abanye benu bezanu p f bona baluthethe njani lolu daba
abezanu p f bahlale bathula bafanana lembuzi ephekwe lempondo bathula zwingo babekwazi ukuthi thina lokho esikwenzayo kuliqinisa
Lo ngkotsazana Thabita Khumalo omela ibulawayo East edalele phelamente obekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare.
Waye ngunobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Didi Masimtasa lo meli weHurungwe West edalele phelamente umnumzana Themba Mliswa sebexotshwe kokuphela kuleli bandla. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo wazise ngemva komhlangano wedale lePolitbureau namuhla ukuthi idale leli livumelene ukuthi umnumzana Mtasa lomliswa baxotshwe kubandla ngoba bengelanhlonipho. Ngalokho uKhaya Moyo uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ebezimelwa ngumliswa lomtasa ePhalamende. IPolitbureau ivumele njalo umeli weMuzi South umnumzana Jonathan Samkange, umeli wePikita South umnumzana Munyarazi Kereke, lo mnumzana Daniel Garwe ukuthi baphenduke kuZANU PF babe ngamalunga njalo. Unkosikazi Grace Mgabe ungene umhlangano wePolitbureau lo okwakuqala namhla kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumkhokheli wogatsha lwabesifazana kuZANU PF. Umnumzana Mtasa lo mliswa betheswa icala lokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mjuru emizameni yokususa umgabe embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu bekuyinto besikhangelela ukuthi izayenzakala ngemva kokuphenduka kukankosikazi Grace Mgabe ngoba phela bekufanele aphenduke enze into enkulu ukuthi ukhanye ukuthi usephendukile njalo u-active emhlanganweni ethatha ama-decision lamakhulu afana laleyi. Ngibona ngani lokhu besikukhangelele kakhulu ukuthi kuzenzakala ikakhulu ngemva kokuthi unkosikazi Grace Mgabe eke waba ngekho ukuthi uyagula kwesikhathi esithe xaxaxa. Ngibone ngani bekuvele kufanele kwenzakale lokho.
Yena umtasa lo mliswa ubona beqhubekela phambili njani ngalolu daba?
Ngibona ngani mina kuzafanele bazakwamukela lolu lesi sinqumo bazihlalele nje bathule kumbe nxabe besenelisa bazazama ukuthi bakhulume lezinye inhlangothi zebandla ukuthi mhlawumbe bangabuyiselwa ngaphakathi. Kangiboni besenza into enkulu kangako engethusa ibandla lezano ngoba phela umnotho wabo lempilo zabo eziningi zivele bona bavele bangabantwana abakhulile kuZANU PF abalamandla amakhulu kangako okwenza loba yini bengasananzelelanga ukuthi kabazondisi kakhulu uPresident Mgabe lezinye iziphathamali eziqakathekileyo kuZANU. Ngakho ngibona ngani mina baza kuma nje bakhangela umumo ukuthi uhamba njani bengakaze bazama ukuthi baphenduke kuZANU nxa izanu izabe ingabhidlikanga esikhathini esizayo. Ngibona ngani mina indaba zomnotho yizwe eziqakatheke kakhulu kibo yizo njalo ezivambe lo nkosikazi umama Mjuru ukuthi angayenzela khi ibandla elombusazwe ngoba phela umnotho wabo wavela ekubeni ngamalunga ebandla lezanu njalo lobukhokheli bukaPresident Mgabe elizwe leZimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula izombusazwe njalo ufundisa ekolishini leHuddersfield kwelePhilitane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladini eHarare baveze ukuthukuthela okukhulu ngemizamo kamphathintambo wezombuso wamadolobheni lezabelo yokuba besuswe endaweni abathengisela kizo ngesikhathi eningi libhekane lobunzima kundlela yokuziphilisa. Okuninga lolu daba sikuzweni kuntathelisa indaba yethu Mark Peter Ntambe.
Inhlanganiso ezimela abasebenza bezimele zibambe umhlangano lomeya wedolobha leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni ukuze bazwisise ngodaba lokususwa kwabo ezitaladeni zedolobha leli. Wabazisa ebakhombisa lencwadi etshengisa ukuba umnumzana Ignatius Chombo nguye obhalele omasipala bonke hatshi iHarare kuphela ebapha umlayelo wokususa abantu bonke abathengisa ezitaladeni, njengokuchasisa kukamnumzana Elijah Mtemeri ongumgcinisihlalo wenhlanganiso yeChamber of Informal Economy.
Sahlangana lo umeya izolo sakhuluma le ndaba leyi. I-directive leyi iphuma ku office ka Minister of Local Government uChombo uthi yena abantu bonke kabaphume streetini namhla soka basafafuni.
Umtemeri uthi leli nyathelo likahulumende lilakho ukuphazamisa impila kahle yemuli eziningi eZimbabwe.
Lokhu kuzabulala izimuli eziningi. Abantu laba yikho emsebenzini kwabo khonapha, bayasebenza khonapha, akula msebenzi eZimbabwe, ama-industry onke avalile. Yikho ke abantu laba bangaphuma estreetini imuli ziyafa zonke. Engikubonayo mina ukuthi bengaphumiswa lapha nge-violence, there is going to be also violence ezaphuma ebantwini laba.
Uthi kuyadanisa kakhulu ukuba uhulumende uthatha inyathelo elinje engazisanga uZulu ngokuqondileyo isikhathi sasekhona, njalo engela nyathelo alalo lokunikeza abantu abanje indawo ezinye zokusebenzela kizo.
The way forward ukuthi imunicipality lathi abasebenzayo abathungameli sihlale phansi sibonisane sikhulume ukuthi singayenzani ukuthi itown yethu ibe smart isinikane amagqibo.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kukhanya uhulumende senza lokhu ngenjongo yokususa abantu lengcikeza esitaladeni ngaphambilini komhlangano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa owe-SADC okhangelelwe ukwenzelwa eZimbabwe ngenyanga kaMabasa, njengoba umongameli Robert Mugabe esengumgcinisihlalo we-African Union. Kodwa abantu belakho ukubuyela kwela kusasa. Uhulumende yena uthi abantu bephula umthetho wamakhansili ngokuthengisela kundawana zonke bengela mvumo, njalo bengabhadali imithelo kukhansili. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela ingxabangxoza eqhamuke edalele ephalamende lamuhla.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umkhokheli weqembu labahlamuki abalwisa kwele Nigeria labesimuslim abedlulisa amalawulo ele Boko Haram usethusele ukuthi iqembu lakhe lizaphazamisa ukuqhutshwa kokhetho elizweni lelo olumele lwenziwe ngeviki ezayo. Embikweni awethule ngomfanekiso wevidiyo, u-Abubakar Shekau uthi lokhu bazakwenza lanxa besazi ukuthi labo bazalahlekelwa ngabalweli babo, ngoba umlimi wabo u-Allah kasoze avumele ukuqhutshwa kwalolu khetho.
Le-Tunisia selifunge ukuphindisela ukubulawa kwamapholisa alo amane ngamalwa ecatsha iqembu elinakanelwa ukuthi lisebenzelana le-Al-Qaeda. Abahlamuki laba babikwa behlasele inkamba encane yamapholisa edolobheni elisentabeni ele-Kasserine eliduzane lomngcelele le-Algeria.
Izizalwane zeZimbabwe ezakhweza isicelo sokuthola ama-permit eZimbabwe special permits wele South Africa nyakenye seziqalisile ukuthola ama-permit azo. Abanye bathi sebeyincitshiwe imvumo yokuhlala kwele South Africa, kukanti sebephiwe amalanga alitshumi awokuthi baphume baphele kwele South Africa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg.
Ngemva kwenyanga ezintathu ezigcweleyo, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zifake izicelo zokuthola amapemithi e-ZSP. Abanye babo sebeqalile ukuwathola la amapemithi. Umnumzana Kingston Ncube ozalwa kwesigangatsha eKezi ngomunye wabantu bokuqala ukuthola ipemithi yakhe. Uthuthokoze kakhulu ethola ukuthi uphiwe iminyaka emithathu yokusebenza kwele South Africa. Kodwa ke uthi imigoqo efakwe kula mapemithi yiyo emephule inhliziyo. Lamapemithi abhalwe ukuthi akula mvumo yokuthi kuphinde kwengezelelwe iminyaka, ngeke uyiguqulele kolunye uhlobo lwepemithi, njalo ngeke uyisebenzise ukudinga imvumo yokuhlala kule South Africa ngokuphela.
Mina ngisubmithe mhla ka 11 ngo 11 November last year, kwazi ukuthi manje 2 weeks back kuphela kwa January. Bangathola i-email 2 days later ngase ngithola base bengifonela bathi ngizoyikholetha yami ikholetha mhla kabe kumhla ka 3 February. 3 years la we incane yebo kodwa mawuhlanganiphile ngcono la uhlanganiphe iminyaka lemithathu ubone ukuthi wenzani.
Kusenjalo kulabanye abe befake izicelo zalama permit abathi sebeyincijiwe imvumo baphiwa insuku ezilithumi kuphela ukuthi baphume baphele kwele South Africa. Kwabangaphiwanga imvumo abanye kuthiwa kabalethanga zonke incwadi ebezifuneka, kukati abanye kuthiwa kutholakale ukuthi kulamacala abawenzayo. Omunye wabancitshwe imvumo ngathandanga ukuthi igama lakhe livezwe, uthi okwenze wathukuthela ikuthi encwadini ayiphiweyo kubhalwe ukuthi akala mvumo yokuphikisa loba kuthola enye ingcazelo ngesinqumo esikuleyo ncwadi.
Eyi, kunzima lokhu, kusho ukuthi sesiyobuyela kuleya mpilo endala yokudla njengezimpunzi namanqina, sidla sibalekana namaphoyisa. Asazi ukuthi sizokwenza njani ngoba nokubuyela ekhaya ngicabanga ukuthi akusiyi option ngoba imisebenza ayikho.
Umnumzana Buthelezi Nyathi siphatha amandla senhlanganiso ye-Migrant Workers Association of South Africa uthi balungiselela ukubonana logatsha lwendaba zasekhaya ukuze bathole incazelo egcweleyo ngalabo asebencitshwe imvumo.
Abantu uma besubmit amaphepha abo kuyachekwa, inkinga ke maybe ngabe phakathi kwe-VFS ne-Home Affairs mase behambisa lawo amadokhumenti ngase-Home Affairs. Asikholwa thina ukuthi kulo muntu opheleleyo ongasubmitha ama-documents e-applyela umsebenzi kodwa engafaki incwadi ekhombisa ukuthi uyasebenza.
Phakathi kwezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu 295,000 ezazifake izicelo zokuthola amaphemithi e-DZP ngo-2010 bedlula kancane kunkulungwane ezingamakhulu amabili 207,000 abafaka izicelo zokuthola awe-ZSP. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Esigabeni sethu esikhangela okubhekane lezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni, lamhlanje sixoxa ngemali ethunyezelwa isihlobo labangane lalabo abakumabhizimusi ekhaya. Omunye wabakulumsebenzi ngomnumzana Gary Dumani usomabhizimusi ohlala ePennsylvania khonapha eMelika. UDumani uthi iningi kakhulu imali ethunyezelwa ekhaya okumele isetshenziswe ngonanzelelo. Uthi kumele uhulumende azame ngamandla onke ukwenza kube le ndlela engalandela angadlelana ngayo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo, izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zithumeze phose izigidi ezifika amakhulu ayisishiyagalolunye $840 million ekhaya. UDumani utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi imali le ibingavuselela umnotho welizwe. Okumangalisayo ngabe uhulumende usebenzelana kuhle lezizalwane zeZimbabwe ezi kwamanye amazwe afana leBhilithane, iAustralia, iMelika, South Africa, Canada, Botswana lamanye.
imali vele yafunakala ekhaya baba Dube. Okwamanje masikhangela abantu bakithi imisebenzi ayikho, amabhanki awaboleki imali. Kuqakathekile ukuthi abantu ngapha sihambise imali ekhaya, abadala bakhangelele kithi. Uma ngikhangele ngibona ngathi kumabhizinisi balutshwana bayenza amabhizinisi. Njalo-ke ngesilungu sile gama esithi i-social welfare. Ngisakithi abadala vele bakhangelele kithi abantwana. Ma wena ungumntwana wasekhaya, abadala bakhangelele kuwe ukuthi hhayi nguwe-ke osuzasiza, nguwe-ke ilifa lethu. Sikhulise wena, sigcine wena, sifundise wena. So wabe khangelele kithi. Ngapha-ke lapho esikhona eMelika kutsheni ma ungapha okwenzakalayo nje kusuka kube lula, ngoba izimali vele zikhona, uhulumente uyagcina abantu, but abadala bakithi bakhangele thina. So imali iyafunakala kodwa.
Ye, mase sikhangele kodwa kulabanye abahlala ngabhake endaweni ezijeneyo abathi imali ehanjiswa ekhaya ingani ayisetshenziswa ngemfanelo.
Khona bangatho njalo, ma singakukhangela endleleni. Ma ngikhangele le ndaba yemali, zimbili indlela esingakhangela ngakho lokho. Indlela yokuqala, kunemali eyabifunakala ekhaya esetshenziswa ukubana abantu bephile, bedle, bethole nje ungabahlanganisa umzimba. Lokhu le mali efunakalayo ukubana sikwanise ukuzigcina in terms of labo abalamabhizinisi or laba bafuna ukukhulisa amabhizinisi. So kusuka kwenzakale yikuthi osomabhizinisi abathola imali ma ungalaso isiphokoxelo sokuthi kuqale ibhizinisi eqinileyo. Yingathi imali elahleka abantu abalayo i-discipline, yiko kusuka kuyi-problem. Imali iphelele ekudleni, abantu bayadubeka, abantu bafuna ukuthi bethole okunye kobagcinayo. I think ngibona ngathi ma ngikhangele kahle yikho nje kusuka kusuka kube ludubo olutholakalayo lapho.
Ye, mase sikhangele njalo sibone ngani abantu abaningi bacabanga ukuthi akwenzakali ukuthi bavule amabhizinisi eZimbabwe bengapha endaweni zeMelika, beseBrithani, e-Australia langaphikaphi. Kungabe kubangwa kuyini konoko?
Into ehluphayo abantu abasakwazi ukuthi bethembane kahle. You know, kusuka kube ludubo lapho-ke ngoba imali yayivele ikhona lakudala, but into yasuke yahlupha kumabhizinisi lapha ikubana imali uyithumele ekhaya, ungabe ungumuntu nje othi hayi bakithi akele ingcedise lapha sigcinane, asivuleni ukuyisitolonyana. Ye, kusuka kuhluphe ngoba imali abantu bahluleka ukuyigcina kahle, kusuka kuxatshwane, abantu basakwazi ukuthi besebenzisana kuhle. Ngibona ngathi yile nto ehlupha kakhulu leyo baba Dube.
Umnumzana Gary Tumane ngumqondisi wenkampani ethiwa yiZimphone uhlala khonapha eMelika, njalo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePennsylvania. Okwamanje silishiye kancane ezandleni zika Chris Kande weStudio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Kande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Felix Magalela Mafa, ingcwethi kwezemfundo. Yaso mnumzana, ungasitshela ukuthi uthini wena ngempumela yemhloliso le ekhanya iphansi kakhulu esigabeni seMathebelele?
Ye, kuliqiniso ukuthi ngapha eMandebeleni izinto azimanga kuhle ezemfundo. Asilama laboratories, asilama teacher aqeqetshileyo emareserva. Abantwana bakobulawayo lapha iningi yabo banama-hot sitting. Umntwana ufunda only 4 hours a day, emini kungene abanye ekuseni. Yikho konke lokhu kutshengisa ukuthi izinto azilunganga njengezinye izindawo. Into engifuna ukuthi ngitshela abazali ukuthi u-grade 7 ukushiya ku-form 4 kushiya ku-form 6 sebelomkhuba okuthi bathatha abantu bathi lesi sikolo sikunumber 1 out of 100 lezi ngezokugcina. Kuyamangalisa ukuthi bangathatha izikolo ezifanana le-convent lekutama, izikolo lezi esingathi ngama-boarding school, umntwana ofunda 18 hours a day. Njalo bathi sebesenza khonoko ezinye izikolo lezi okuthiwa kunumber 1 bathatha umntwana oyingishi 4 subjects uba le-4 points, isindebele 1, English 1, paper 1, English 1. Kanti lapha izikolo eziningi zikahulumente thatha umntwana ole-36 points ofeyileyo. Fanana lokukhompyutha idonki lebhiza khonoko ukuthi bathatha abantu bathi lesikolo number 1 lesi number 2 kugcina kwenza izikolo zivula amaphepha zenze corruption kuyadanisa ngoba ngapha ngakithi emandebeleni njengoba ngithile ukuthi akufanani ama-teacher le infrastructure.
Yes, sizokuthiwa udaba lwama-teacher ikakhulu ababe befundisa izifundo zaphansi ezinjengabo grade 1 yibo ababangela ukubana abantwana bafeyile ngoba esinye isikhathi bengalwazi ulimi olukhulunywa khonapho. Kungalakho kubangela yini ukuthi abantwana bengayenzi kuhle?
Ye, konke lokhu ngezinye izizathu ukuthi abantwana besindizeleni bangafundi. Kodwa-ke into ekhona ngokuthi vele abala mabhuku, abala ma-classroom. Ungayebhingi uye eGwanda uye emzola. Uzabona abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla. Nakhonokho ukuthi ama-grade 1, grade 3 bafundiswa ngolimi ongasilo lwabo. Kwenza futhi njalo ukuthi abantwana bangapasi kuhle. Umntwana ufunda ngcono ngolimi kanina. Okunye kwenziwa ngabomu ukuthi sihlale sicela sibe ngabantu esisebenza nzima. Yikho ngisithi abantu bangapha neZimbabwe jikelele abalungisi izinto ezifanayo. Singathathi ibhiza ledongi sithi oneomax sazi ukuthi idongi vela lijijini njengebhiza. Khonokhu kuyayangisa njalo kuphaka ukuthi abantu bazondani. Thina be-NMDC koBulawayo siphe zipha ukukhalala ukuhlupheka kakhulu. Dani ukuthi siyele njukunju. Dathi sizana abatwana bali amakhanda. Kungani sibili ngapha sihlala ukuthi asifeyile. Sizivala izilima ngangenxa yani. Ikho-ke umbuzo uya kuMinistry of Education and Research. Lohulumende lama-MPs wonke lama-councillors ukuthi hathi. Qhubekani ukulungisa indaba le izagcina siba yimfazo engasoze ivaleke.
Leyo khona ukuthi out of 100. Akukhuthazi na ukuthi lezo izikolo eziyaba zingayenzanga kahle zibone ukuthi ziyabopha ziqina?
Kuyakhuthaza sibili, kodwa phela abathathe izikolo ezilama-facilities afana nayo, ama-boarding afana nayo. Ungathatha umntwana webhinga ongalangisela ebhuku, umthatha umhlangano, umkhomphisile umntwana we-convent. Yikho nje kuyakhuthaza, kodwa iningi yangikhona kucela kuveza ubuqili. Wena ungahlala utshaywa suku zonke, uzaze uthatha ilide utshaywa omunye. Khulukhaneke ukuveza ukuthi kube lamaphepha azavulwa, abantu sebezama ukuvala ukuyangeka. Kuyakhuthaza abenze i-computation ngezikolo ezifananayo, ezamabhilidi afananayo, namatitsha afananayo, namabhuku afananayo. Hhayi ukuthi isikolo esinye vele sithatha abantwana abafeyileyo, iklasi yonke vele isikolo sithatha abantwana abafeyileyo, nalaba abathatha i-top ethiwa i-screening. Aye ezikolo ezinye vele bathatha abantwana abalala 4 points. Thina ngapha kuhulumende sithatha abantwana abale 36 ngoba i-education for all. Khonapho yiko kuhluka khona isoro yangikhona, umdibilo wangikhona ulunganga kuyanti.
Lo balaleli bekungumnumzana Felix Magalela Mafasbanda, ingcwethi kwezemfundo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lilani.
Intshantshu yomdlalo wenqindi esigabeni se-heavyweight kweleZimbabwe uThamsa Ngqadube usesungule uhlelo lokuqeqesha abasakhulayo abafuna ukudlala umdlalo we-boxing elokitshini lephomula koBulawayo. Intathe ezindaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhambule Tigers Boxing Club lisungulwe enyakenye nguThamsa Ngqadube oyingqungquthela yomdlalo wenqindi kusigaba se-heavyweight kweleZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2003, njalo-ke waba yintshantshu ye-Pan-African World Boxing Association eminyakeni edluleyo. Iqembu leli labadlali abayi-12 abaqeqetshwa nguye uDube, othi yena isifiso sakhe ngesokuba athole indawo lapho azasebenzela khona ukuqhuba umsebenzi wokuqeqetsha ingqungquthela zakusasa.
Isendle iklabhu yami yeboxing koBulawayo. Iklabhu le kuthiwa yi-Tigers. Talenti likhona eZimbabwe lapha ele-boxing, kodwa-ke into esibulalayo yi-sponsor. Njalo besinesikhalazo sokuthi ngabe i-government iyangenela. Labo Minister of Sports babe lesifiso sokuthi basivakatshele lapho esikhona babone ukubana esikuzamayo kuyini.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDocus Moyo uthi uDube uphakamise idolobho lakoBulawayo ngemisebenzi yakhe, yikho umasipala kumele amphathise ngokumupha indawo yokusebenzela.
He has done a lot for Bulawayo. I think i-council layo ingakwanisa ukuthi imncede imyekele asebenzise ama-facilities abo.
UDube uqhubekele phambili wathi ukuqeqetsha kwenza abasakhulayo kumphathisa ukuba ahlale esesimeni esihle elungele ukudlala umdlalo wenqindi, njengoba engakwazi ukuba engalithola nini ithuba lokulwa lomunye umdlali. Ensukwini ezedluleyo kube khona umdlali osakhulayo uTrevor Mpofu, yena othe ufuna ukuhluthuna isicoco sikaDube, yena owagcina ukulwa ngo-2011 lapho esehlulwa nguFlo Simba waseSouth Africa. uDube uthe akucace kumbe umdlalo uzaphumelela kodwa nxa uzakuba khona uzamthola ulindele.
Kungikhuthaza kakhulu ukuba nantrainer laba abafana ngoba so asikuthi nxa ngiyabe ngilabo ba-trainer mina ngiyabe ngihlezi. Batshela into ngiyenza ngiyabe ngiseza into in action lami ngomzimba.
Siyabonga Joseph Njanji silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamilinkomo lilale.